esethule inkulumo yakhe kwabakade betshengisela esikodleni sommeli weZimbabwe lesePretoria, umkhokeli wenhlanganiso yesebenzi eNational Union of Mine Workers of South Africa, INUMSA, umnumzana Andrew Chirwa, uchaze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengohulumende wocuku loncindezelo.
Sithi kumnakwaka sisoze sithule abantu baseZimbabwe basokola ngalendlela ba-oppresswa ngayo, because siyayazi ukuthi i-oppression yabo i-oppression yethu sonke sima-Afrika. So sithi if abakwazi ukusikhulumela abantu baseZimbabwe, sikhona sinumsa, sikhona sima-organization, umsebenzi wethu as part ye-international solidarity ukuthi i-voice yabo izwakale.
Umnumzana Chirwa usole njalo inkokheli ze-South Africa ezenhlanganiso ye-SADC ne-African Union esithi ziyehluleka ukuxazulula inkinga eZimbabwe ngoba lazo zilesifiso sokucindezela abantu bazo. Isizalwane seZimbabwe njalo umkhokheli wenhlanganiso ye-African People's Solidarity Network, umnumzana Mthulisi Hanana, uxwayise uhulumeni weZimbabwe ukuthi ekele ukubamba kamandla uZulu ukuthi acine esezivikela laye ngodlakela olufana lalolu aluthola uhulumende.
Kulodubo olukhona eZimbabwe, udubo lokuthi abantu kabasavikelekanga, uhulumende okumele avikele abantu uyabathumba, uyababulala, uyabahlukuluza, ubaphatha ngochuku. Uhulumende usebenzisa konke okusemandleni akhe ukuthi abantu bangaphikisani laye. Siyananzelela ukuthi abakhuluma ngobugwelegwele, i-corruption, bayabotshwa, bavalelwe emajele, bancitshwe i-bail ngenxa yokuthi uhulumende usebenzisa umthetho lesekelo sombuso ukuhlukuluza hathi ukuvikela abantu beZimbabwe.
Abe betshengisela laba abatshiye ugwalo lwabo lezikhalazo e-ofisini yommeli weZimbabwe. Bathi bafuna inhlanganiso ye-African Union icwayisise bonke abetheswa umlando wokuphula amalungelo oluntu eZimbabwe, njalo beliqiniso lokuthi bayabotshwa bajeziswe. Bafuna njalo umongameli Mnangagwa abotshwe ngokuvumela abezomvikela ukuthumba, ukutshaya, ukubopha nokubulala labo abaphikisana naye. Isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe esivezwe ngokuthi ngumnumzana Shumba nguye owemukele ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
Sizalukhangela lolu gwalo bese silwedlulisa kuhulumende weZimbabwe.
Iningi lezalwane zakwele South Africa sezethule ukuthukuthela kakhulu ngokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lequla lebandla le-ANC bonke bahambe eZimbabwe baphenduka bengazange bakhulumisane labamabandla aphikisayo lenhlanganiso zikaZulu. Ibandla le-ANC lithi iqula lalo lizabuyela liyekhulumisana lenhlangothi zonke, kodwa akukabi ngitsho lodletshana lokuthi lolu hambo luza kuba nini, loba ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzabavumela yini ukuthi bakhulume lamanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Mele Studio 7 ePretoria, kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.